Isambulelo isahluko samajuma amabili. Ngase ngibona isithunywa sisehla sivela ezulwini siphethe esandleni sayo ikhiye yomgodi ongelamkhawulo leketane elikhulu. Sawubamba umgobho, inyoka engusathane lomubi, sawubopha okweminyaka eyinkulungwane, sawuphosela emgodini ongelamkhawulo, sawuvalela. Sabeka uphawu phezu kwawo ukuze kungabe usaduhisa izizwe ize iphele iminyaka eyinkulungwane. Emva kwalokho kumele ukuba ukhululo okwesikhatshana. Ngase ngibona izihlalo zobukhosi, bahlala kuzo abanikwa ukuthonisisa. Ngabona futhi imiphefumulo yalabo ababequnywe amakhanda ngenxa yokufakazela uJesu langenxa yelizwi likaNkulunkulu, ababengazikhonzanga isilo loba umfanekiso waso, bengabekwanga uphawu lwaso emabunzini abo loba ezandleni zabo. Bavuka, babusa kanye loKristu iminyaka eyinkulungwane. Abafileyo ababesele kabavukanga yaze yaphela iminyaka eyinkulungwane. Lokhu kuyikuvuka kokuqala. Ubusisiwe, ungcwele olesabelo ekuvukeni kokuqala. Phezu kwabanjalo ukufa kwesibili kakulamandla. Kodwa baza kuba ngabapristi bakaNkulunkulu labakaKristu, baza kubusa kanye laye iminyaka eyinkulungwane. Lapho isiphelile iminyaka eyinkulungwane, uSathane uza kukhululwa ekubotsheni kwakhe, aphumele ukudukisa izizwe ezisemagumbini amane omhlaba, azibuthele ekulweni izimpi zikaGogi noMagogi, ubuningi bazo bungangetshebetshebe lolwandle. Zaphumela emhlabeni wonke, zeza zazingeleza umuzi wabangcwele lomuzi othandekayo, kodwa umlilo ovela ezulwini waziqothula zonke. USathane owayezidukisile waphoselwa echibini lomlilo lesolufa, lapho kukhona isilo lomprofeti wamanga, ziza kuhlupheka khona emini lebusuku kuze kube nini lanini. Ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu lesimhlophe lohlezi kuso, kwanyamalala ebusweni bakhe izulu lomhlaba, kakwaze kusaba khona. Ngabona abafileyo, abakhulu labancinyane, bemi phambi kwesihlalo sobukhosi, lezincwadi zavulwa. Kwavulwa lenye incwadi eyincwadi yokuphila. Abafileyo bahlulelwa ngalokhu okwakulotshiwe ezincwadini langalokho ababekwenzile. Lolwandle lwabakhupha abafileyo ababekulo. Ukufa lendawo yabafileyo kwakhupha abafileyo ababekukho. Bonke bahlulelwa ngalokho ababekwenzile. Wathi ukufa lendawo yabafileyo kwaphoselwa echibini lomlilo. Leli chibi liyikufa kwesibili. Uba ekhona ongafunyaniswanga elotshiwe encwadini yokuphila, waphoselwa echibini lomlilo.